uwe ngomunye wabangamachumi amabili nantathu abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli lonyaka olwenziwa mhla ka-13 Ntulikazi. Uzelwe ngomnyaka ka-1977 eHarare, wakhulela koBulawayo. Imfundo yakhe yeprimary uyiqalele eShungayi Primary School emzini wezengeza eShitungwiza. Wasuka lapho wayakwenza ugrade 2 esikolo seVictoria Primary School edolobheni leMashingo, okwakuyisikolo sabamhlophe ngaleso sikhathi. Kuthe esekusibanga sogwalo lwesine kumfundo yakhe yeprimary, wasuka-ke waya eNduba Primary School laseNgubo Primary School. Ngemva kokuphutha izifundo zakhe zeprimary, waya eHamilton Boys High School, lapho aphutha izifundo ze-O-Level wazokwenzela izifundo ze-A-Level eGifford Boys High School koBulawayo. Umhambi wathi eqeda kusecondary waya eBulawayo Polytechnical College, lapho enza khona izifundo ze-Accounts. Ungusomabhizimusi koBulawayo, hathi ngokuthanda kodwa efuqwa yisimo elizweni. Ulandisa ngendlela azoqhuba ngayo umsebenzi uguqula inhlangothi zikahulumende ezivalisa olwamapholisa, Central Intelligence, Attorney General, Prosecutor General lezinye ukuba zisebenze zizimele zingabiki kumongameli welizwe.
Laba abantu nxa befika ecourt bafika kuthiwa ubufakazi kabukho ngenxa yokuthi akula i-intelligence esobala civil itshengisela ukuthi i-corruption iyalusa. Zona izinto zombili, lokuthi kumanifesto yethu sithi sizayenza i-devolution, ukuthi ogavana bekhethwe ngabantu, omeya bekhethwe ngabantu, isigaba sibe lamapholisa abizwa kuthiwa njengokuthi Lupane Police Department, ngamapholisa aseLupane angalandi ukuthi umongameli uthini kodwa basebenza bephansi kukagavana lo mkhulu wamapholisa eLupane. Lokhu kwenza ukuthi amapholisa enze umsebenzi wawo bengayisabi ukuxosha umsebenzi. Bese kusithi ihofisi efana neka-prosecutor general, auditor general, ihofisi ezicakathekileyo ukuthi kumele zine zodwa independent, umongameli engangeneli kizo ukuxoshwa kwabo nokuqhathwa kwabo, ngoba laba abantu bayehluleka kwenza umsebenzi wabo besesaba ukuthi mhlawumbe umsebenzi wabo izaphela.
Lanxa besesaba ukuphatheka kwezombusazwe sonke lesi sikhathi, uhobe uthi kuningi okumfuqileyo ukuba ancintise ukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli welizwe.
Ngezinto ezenzakalayo kugcina sokuthinta lawo phakathi ukuthi hayi, njengomuntu ongubaba angayenza njani. Njengoba sisho sihlangane nento eziningi, seke zaphumela izweni leli sisiyadinga imisebenzi phandle. Nxa uhambe ezitaradini ubona into yonke kulobuchapha lapha eHarare lamanye amadolobha, nxa ukhayela abantu abangenamsebenzi, nxa ukhayela izimota zithuthathutha ezimantendi abantu bedinga indawo yokuhlala, usiya kuzobhudi baphandle kwelizwe kwathini kwathini, kugcina kukuthinta ngaphakathi. Ngazimisela lami ukuthi hayi, kanti umuntu uyasalibaleka kuze kube nini. Ipolitiki ziyaphatha wonke umuntu lanxa ungazithandi. Ngakho-ke kuyabe kumele ukuthi singene kizo, ngoba ungaziyekela ukungena kizo ziza kuthinta ngendlela ongayithandiyo.
Uhobe uthi yena uzokuba ngumkhokheli, hatshi ukuba ngobusayo, ngoba ilizwe lidinga umkhokheli njengaye ozolalela izikhalazo zikaZulu sikhathi sonke.
Sokuyisikhathi sokuthi abantu bekhethe umuntu oyaziyo izimo zabo, kodwa ayikhona ukuzwa. Ngoba nxa umuntu ekutshela ukuthi hayi ngilambile, umuntu olemali kakuzwisisi ukuthi ulambe okunganani. Nxa sithi angibhadalanga irenti, umuntu kakuzwisisi ukuthi nxa angabhadalanga irenti utshoyo. Njalo thina sithi sifake uhlelo olukhipha amandla kuhulumende ukuthi ayenze mahlayana. Nyazi abantu abaningi bayesaba ukuthi kungangena umuntu ongani umyanga yena ufuna ukuyakudla, kodwa thina sithe sizimisele ukufaka imithetho lama-system ayenza ukuthi umongameli engabi lamandla kakhulu, ngoba la mandla yiyo yagcina senza ukuthi umongameli engasahlonipha abantu enze umathanda. Sifuna ukusebenza singabantu.
Ukhuthaza uZulu uhobe ukuba akhethe yena lebandla lakhe, ngoba kuyilo elizofeza izifiso zikaZulu.
Nanti iqembu elikhona elimele wena, nanti iqembu elikuzwisisayo, nangu umuntu ozimiseleyo ukusebenza evela ebantwini, nangu umuntu ozimiseleyo ukuphakula lokho akutholayo, lokho okutholakala lelizwe, ukuthi sisebenzeni sonke, sidlenini sonke. IZimbabwe livele likamama, kumele simunye sonke sisuthe, hayikhona ukuthi kumunye umuntu oyedwa. Sifuna amandla alizwe, amandla kahulumende asabalale ilizwe lonke, wonke umuntu elekwathi lanxa ngikhona lapho engikhona elizweni ngiyathola, ngiyasutha, ngiyathola umsebenzi. Hayikhona ukuthi kumele ube kwesinye isigaba ukuze ukuthi into lezo uzithole.
Uhobe uthi zinhlanu izitha zelizwe aza kuzilungisisa nxa ethe wakhethwa ukuba ngumongameli ngemva kokhetho lwamhla ka-13 Ntulikazi. lezi ngezivalisa ukuqedwa kwemisebenzi yenkohlakalo ukusilela kolwazi lwendlela izinto zenziwa ngayo elizweni, ukuswelakala kolwazi lezimiso ezikhona elizweni ezibalawulayo okufana nesisekelo sombuso, ukungenisana ezikhundleni ngobuhlobo lobungane ukulondoloza ilizwe ukuze kungabi lababangela ukuxokozela lenzondalo phakathi kwezizalwane zeZimbabwe, kanye lokuba kuqedwe ukwesaba ebantwini banelise ukuveza imbono yabo kungela kwesaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.